isinqumo lesi nxa kulaba lokho besakhumbula last week sikhuluma ngakho ukuthi hayi Tshabalala sizinda sizanqoba ngoba ngisitsho nje ukuthi hayi sile candidate eyodwa engumo blessing so yikho ke ngatsho futhi ukuthi hayi asilama double candidate ngikatezi as we go ahead ngoba sesikuhlelile kuhle ukuthi kube le one omela u-EC yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hhayi akusoze kubancede khonokho engangikuthile ngibona ekhodi kuphume ngaleyo ndlela yikho-ke hhayi siyakujabulela khonokho ukuthi yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa siya kuma-elections iphathi ibe lo muntu oyedwa ngemva kokukhulumisana lokulungisa izinto eziningi yikho esikwenzileyo hhayi siyajabula kakhulu bevele esikukhangelele into enjalo
manje aliboni abanye kade befuna ukuthi bavotele umnumzana Gift Ostalos Siziba bazakhalala ukuvotela uMathembo
abalandeli bephathi isikhathi eziningi abavoteli umuntu bese abantu bavotela iphathi ngoba okuyinayo iphathi akusiwo umuntu yikho-ke lo mntulwana lanxa esewinile uwinele iphathi hhayi iphathi bayithanda bazayivotela yiyo abayimelayo ngoba sonke singaphansi kwebandla lephathi i-CC
manje njengoba umkhokheli webandla engani yena ubefuna ukuthi umnumzana Gift Siziba kube nguye oncintisayo lizakhankasa njani
anti uyakwazi ukuthi yikho evele injongo esayisiyilungisa ukuthi kasikhangelelanga ukuthi umuntu oyedwa abe nguye okhetha abantu abaxhasa ibandla yikuyisifiso sethu ukuthi sihlalisane phansi sibonisane singabantu bakuyona leyo ndawo bese sikhetha umuntu ofunwa ngabantu ayisikho ukuthi umuntu ofuna ukuthi angene ekhethweni ufunwa ngomhlanga yebo ye ngingafisa ukuthi ngimfune kodwa sofane ngikhulumisane laba abantu bekuleyo ndawo bevumelane lami kumbe bayale kodwa nxa bethe bayala sokungumlando wami lami ukuthi ngisekele nalowo khona hayi ngithemba upresident uzasekela yenalowo okhona
kahle kahle umnumzana Siziba yena waxotshelwane edalela ephalamende
njengoba sisitsho ukuthi kufanele kuhlaliswane phansi abantu nge-constituency bethu ukuthi bafuna ubani pho njengoba akuzange kwenzakale lokho abantu babengunguna ukuthi hhayi uphongubona sembona sethutshile nje kasimali yikho-ke besibanika ithuba futhi ukuthi phindani lenze njalo kwakhanya yena kulelo hlelo kazangaphatheki wathi uyabuyela yikho-ke sasesitsho ukuthi hhayi labo ababuyelanga ukuthi bona bayabuyela bezitsholo bona hhayi ibandla kalikusebenzi ngaleyo ndlela mthemba kade sebekwazi angikhangelelanga ukuthi kulo muntu ozaqhubeka esenza khonokho siya phambili
khona ukuthi amanye amalunga axotshwe kuhamba njani kuzayenziwa na njengoba sabona umthethwandaba unquma ukubana akumelanga kwenziwe ngumnumzana Chabanga
umthethwandaba sizawumelela lowo mthethwandaba udlule ukumiswa kwabantu kakusoze kume ngoba umthetho lwana usection 126K awenzelwanga iphathi yethu yonke kwenzele phose wonke amaphathis wonke nje ukuthi umuntu othe wabekwa iphathi ephalamende engasalandeli lezo zinqumo zaleyo phathi iphathi iyamcela ukuthi hhayi akazophumula ahlangane nabanye isikhathi phela sizafika ukuthi leso nquma de bethe kumiwe sidlule kodwa kungabe kukhona labo futhi abangalandeli izinqumo zephathi hhayi iphathi izabacela ukuthi hhayi kababuye bezophumula.